okwezili yonke le edlileyo kumbe ngithi amabili edlileyo besithola abantu ababili abathathu oyedwa kodwa bengedluli i-5.
Nxa siqathanisa lezinye indawo zezimbabwe kobulawayo kulokhu kunganeno
ye ngingatho njalo okwakhathesi ngingazi kusasa kusuya phambili kodwa kuzofika namhlanje asiyathola abantu abedlula abahlanu ngosuku sithola ababili sithole oyedwa abathathu abani kodwa asitholi lezi bedlule
kukhona yini elikwenzayo njengekhansili eyokuncedisa abahlali bakobulawayo ukubana baziphathe kuhle bengathelelani umkhuhlane lo we-COVID?
Uzakhumbula ukuthi ukulisa lo mkhuhlane we-COVID-19 kwahle kwenziwa ilokhu esikubiza ngokuthi wadikleya i-state of emergency almost by upresident ngo-2022. Yikho i-lead i-government, central government, le-provincial government yiyo ekhokhela yonke imizamo yokulisana lalo mkhuhlane. Lathi singubulawayo i-council asisebenzi sizimele sodwa sisebenza singaphansi kukahulumende nxa sesibuya kundaba ze-COVID-19. Ilo-provincial medical director u-Dr. Mthembu engithemba ma ungathole inamba yakhe angakuphendula ngcono kokunye kwakhona. Kodwa ukulisana le-COVID-19 kungumlando wethu sonke, uhulumende ezabele nohulumende wamadolobha esingathi ngama-local authorities kunye layo uhulumende owelizwe lonke i-central government.
Abafuna ukuzohlatshwa amajekiseni lilayo yini imithi yakhona yokunqabela i-COVID?
Ye, ama-vaccine lokhu ekhona nohlelo lokuhlaba abantu ukuthi sivikele i-COVID lokhu lesiya phambili akhona emakliniki ethu wonke abantu balakho kuyawazi. Labo abezikolo ababengahlabanga asebenelise iminyaka elitshumi nambili 12 years abangahlatshwanga ngomnyaka odlileyo kumbe kule minyaka edlileyo okulonyaka asukeenelisembe sebehlanganise iminyaka elitshumi nambili sebevunyelwa-ke ukuhlatshwa. Ngiyimthelo lwabo ukuthi bazawabangaki bahlatshwe nini bahlatshelwe ngaphi sebenzela kwezikolo.
Kubizwa kulomkhakha omutsha owe-Omicron osuyiwo osumemetheka njalo lungiselele yini?
Ngizakubeka kazi imagciwane lawa ikakhula ohlobo le-virus ahlala mbijanambijana ayaphenduka ayaguquka okuthiwa yi-mutation ngesilungu. Yona i-HIV le ngabe saqala ilandela khona lokho ukuthi sekunaleyi-variant ngibona ngathi ngabe lamhlanje ngibe sesike-variant silandele i-alpha beta ngabe angazaqali sekubala sisiyana. Eqinisweni ukuthi ukuvikela i-COVID-19 kuyafanana, akulandaba ukuthi umhlobo wakhona yiwuphi kumbe yiwuphi umkhathi. Okuqakathekileyo ukuthi abantu batshiyelane izikhala, bathekelane, bangasondelelani, bangaminyani, abantu geze izandla, amamaski agqoke iyakhulu nxa siphakathi ezilingini kumbe lapho esiminyene khona. Ngoba sinikele ukwenza lokho kungakhathaleli ukuthi yiwuphi umhlobo we-COVID uzamemetheka kuphela. Kuyafanana njengoba ngitshile ukuthi la i-HIV akulandaba ukuthi yiphi i-variant kumele kugqokwe amakhondomu kunathwe ama-ARV njalonjalo. So ngokufana nayo ukuvikela i-COVID kuyafana kanti umhlobo ukuthi yiwuphi.